ikula labesifazane lele lizibiza zimimbokodo yithi sesedlule isikhathi sokuthi omama badelelwe bavalelwe phandle enhlelweni zamabhizimusi loba ukungcindezelwa umgcinihlalo wenhlanganiso yezimimbokodo unkosazana Vitres Mathudu uthi bahlale phansi bakubona ukuthi ayikho inhlanganiso elwela amalungelo abomama bezimbabwe ikakhulu emazweni uthi ukuhlangana kwabo lokhu sekubaphe amandla okuzimela nokuzilwela njengabesifazane uthi kusukela kathesi osethinte umfazi usethinte imbokodo
umama makafunde ukuzilwela makangafi ngoba akasazi ukuthi ayenzeni thina sikhona ukuncedisa umama ukufunda ukuzimela ubaba uyohlala enenhloko yomuzi kodwa umama akabe yimgogodla mbe yintamo ekwazi ukuma iqondise inhloko
uthi inhlanganiso yabole kayikhethi yemukela loba ngubani umama owenza loba yiwuphi umsebenzi loba yiphi ibhizimusi loba yiliphi iphupho alalo loba ithalenta afisa ukuziphilisa ngalo isikhulumeli salihlanganiso unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi inhlupho zonke omama abalazo bazathi ngokufika embokodweni zichobodiswe babuyele sebelentshukuntshu lamaqhinga okufeza amaphupho abo
injongo yethu yikuthi nje singomama sinakekelane sakhane sikhulisane sihloniphane singomama sizimele sinawo amakhono singomama kodwa singazi ukuthi siqonde ngaphi ingena lapho ke imbokodo
inhlanganiso ithe ngokubunjwa kwayo ngumpalakazi nyakenye yase yaqala ukusebenza ibingenye inhlanganiso eqoke impahla lokudla kokuchaza izakhamuzi zetsholotsho ezadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula unkosazana Mathudu uthi baphakathi ngokudinga usizo kuloba ngubani ukuze basize omama abaswelayo lolu sizo lugoqela ukusetshenziswa ngabesifazane nxa besesikhathini izigqoko izingwalo imali nakho konke okungaphathisa ngitsho labantwana abangamantombazana abaswelayo unkosazana Buhle Dube ngomunye wasebengamalunga ale nhlanganiso kanti yena unxusa umama bonke bezimbabwe ukuthi nabo benze bamanyane ukuze ndawonye belwele lokuvikela amalungelo abo
njengomama ophila kule society esiphila kiyo lezi nsuku umama ophila ngaphandle sihlangana lezinkinga eziningi omama bayahlukunyezwa omama bayathathelwa phansi emendweni kube semsebenzini ngakho thina singomama siyakhana siyaduduzana siyabelana siyafundisana
ngakolunye uhlangothi unkosazana Sandra Ncube naye oselilunga futhi kubo bonke omama abalesifiso zokuthuthukisa loba ukusungula amabhizimusi abo nanti ithuba
i-organization njalo esizayo kakhulukazi kulabo abantu abafuna ukungena entweni ezinjabo ekuthini njekusula ukupheka ukubhekha siyafundisana into ezinjengalezo njalo futhi sikhona njalo siyizimimbokodo yakuncedaneni kuma-challenges wonke nje amaninginingi ahlukeneyo ngawuza kuzimimbokodo uyabukwazi ukuthi usekhaya
unkosazana Mathudu uthi sewugqoqwe umkhosi omkhulu wekethula inhlanganiso le ngokusemthethweni ejohannesburg ngenyanga ezayo
inhlangano yezimimbokodo izobe isethulwa ngokusemthethweni mhlaka 7 May nge-Mother's Day e-BZB Combined School kukhona Peterson lo priest umama ofuna ukuzo-advertiser kumbe ofuna ukuzothengisa ngalelo langa sifake itafula inhlangano yezimimbokodo isiyi-registered organization owa 7 May yikuzoyethula ebantwini
kuyimvama kwele South Africa ukuthi uthole kuthiwa umama uziphoze phansi esitezi loba ubulewe ngumkakhe ngoba bengelayo indlela yokwabelana labanye inhlupho zabo labo abalesifiso sokusungula amabhizimusi iningi labo ligcina lidanela ekuthengiseni iziwiji lemibhida ngokusela ulwazi izimbokodo yonake ithi konke lokhu iza kuqeda kuphele du. 90.7 Johannesburg, South Africa, New Benedictine Chapel.